sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 16 kumbimbitho 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibele mpumela enhle court sitholile i-judgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu.
Umthetho ndaba we-High Court unquma ukuthi icele le-MDC elisekela unkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahofisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Kuba bomgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% ye-population yaseZimbabwe abana msebenzi.
Umnumzana Robert Mkabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle ephakathi komhlane lembeleko phansi kombuso wakhe. Uthi njalo umkakhe wayengasoze abe ngumongameli weZimbabwe ngoba wayengayisilo lunga lezanu PF, okuyinto emangalise uZulu. Uhulumende usememe okusemthethweni umanyano we-EU ukuthi uzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwa ndaba we-High Court namuhla unqume ukuthi icele le-MDCT elisekela unkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahofisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo namhla, umnumzana Banda uthe basamukele ngenjabulo isinqumo se-High Court lesi, njalo uthe sebezaqalisa ukwenzela imihlangano yabo emahofisini ebandla ngemva kokuvinjwa unkosazana Thokozani Khuphe labasekeli bakhe.
Sibele mpumela enhle e-court sitholile i-judgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu emva kwabantu abafike babasemahofisini ethu ade kungala mvumo. Sizoqala namhlanje emini ukuhamba siyesebenzele emahofisini. Silo mhlangano esiwufakileyo kusasa emini odila ngama-candidates azosimela ekhethweni olubuyayo. Umhlangano lo ngokuyabatshela izinto eziyabe kufuze bazenze ukubaba bamele iqembu lethu le-MDCT.
Kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamakhuphe labakabhanda kobulawayo kumaviki amabili edluleyo bebanga amahofisi ebandla kwalimala abantu abaningi. Umnumzana Banda yena osekela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa abe ngumkhokheli we-MDCT ubotshelwe loludlakela labanye bakhe ngeviki edluleyo bamiswa emthethwandaba. Umtshayeli wemota kamakhuphe umnumzana Witness Dube ngomunye wabantu abalimalayo ekulwisaneni lokhu lemota kamakhuphe yabulawa amafastela. Unkosikazi Khuphe ubikwa ehlele umhlangano omkhulu labasekeli bebandla irali kusasa kobulawayo. Umnumzana Nelson Chamisa yena uzaba leyakhe imihlangano ye-MDC Alliance ekhwekhwe legweru ngempela viki. Umeli wemakhandeni edalele phalamende obe lomnumzana Banda emhlanganweni wakhe lentatheli izindaba namhla, umnumzana Dingilizwe Chuma usole umakhuphe esithi uyaphambanisa.
Ngingumunye wabo uDingilizwe Chuma sivumelana ukuthi umama uMakhuphe nxa elama programs afuna ukwenza kumele abuye through the province. Kodwa lokho asekwenza esikubona kwenzakala phakathi komuzwa kobulawayo akusikho okusemthethweni ngoba uChamisa wakhethwe National Council eHarare as the acting president and as our candidate. Yena nxele ama issues uyahlala ku standing committee, uyahlala ku national, ule authority ku national executive, ku national council. These are the organs, relevant organs okumele akhulumisane lawo nxele ama issues okumele awalungise ukuthi eze kobulawayo ezobamba imhlangano njengalo isizwe yakusasa akukho emthethweni thina njenge province yakobulawayo asilama lungele ukuthi si authorize lo mhlangano ngoba kasilandanga uyazenzela okwakhe okuphuma endleleni ngabuya ngaleyo ndlela ngoba iprovince yethu asivalela abantu ukuthi benze imhlangano kodwa kumele alandele amachannels aqondile.
Umsakazo weStudio 7 uzamile ukukhulumisana lomakhuphe kanye lomqoqi wenhlelo zeMDC umnumzana Abednego Bebe ngesinqumo sanamhla kodwa bebengadophi incingo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Umanyano we-European Union uzathumela iqula lawo eZimbabwe ngomvulo ukuze hlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle na ngemva kokunxuswa okusemthethweni nguhulumende. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Ummeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Philip Van Dam uthi yinto ejabulisayo ukuthi umanyano wakhe umenywe nguhulumende ukuthi athumele abantu abazehlola ukuthi ukhetho lwalonyaka luqhutshwa kuhle na. Lokhu ngokwakuqala eminyakeni phose elichumi lanhlanu ukuthi i-European Union ivunyelwe ukuzebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe ngomnyaka ka-2002. Ekhuluma leStudio 7 namhla u-Ambassador Van Dam uthe i-European Union isithumele iqula elizafika elizweni ngomvulo eliza kwandulela iqula elikhulu eliza kuba selizweni ngesikhathi sokhetho lona athi lizafika sokusele inyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. UVan Dam uthi iqula elifika ngomvulo leli lizagcwayisisa ukuthi umumo ulungele yini ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Uthi ngokumema abahloli be-European Union uhulumende wenze kuhle kakhulu njalo uthi bakhangelele ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe e-Europe leZimbabwe buqhubeke busiba buhle.
Well, as you know, we have been supporting ZEC through UNDP basket funds, and we are also supporting.
Njengoba babelisazi ukuthi besisekela iZEC lenhlanganiso ezisibeleyo ukuthi bakhuthaze abantu ukuthi bayibhalise ukuvota. Kuyathokozisa ukuthi abantu abaningi abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisile ukuvota, njalo abasakhulayo labesifazane yibo ababhalise ukuvota. Siyajabula njalo kuyinto enhle ukuthi uhulumende weZimbabwe usenxuse iqula labazohlola ukhetho abasuka ku-EU.
Evumelana lo Van Dam, ummeli weBrithani eZimbabwe u-Ambassador Catriona Leng uthe amalungiselelo okhetho akhanya eqale kuhle kakhulu. Wengeze wathi bayathokoza ngokunxuswa kwabahloli bokhetho abasuka e-European Union. Osokusele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngokuthula, kutsho u-Ambassador Leng.
The election preparations have been going reasonably well. Pleased that the BVR process was able to register 5.3 million.
Amalungiselelo okhetho ngaphansi kohlelo lwe-BVR asungule kuhle njalo kukhanya kuzahamba kahle. Siyajabula ukuthi abasakhulayo labesifazane babhalise ukuvota. Sikhangelele ukuthi uluhlu lwababhalisele ukuvota lube kahle njalo ukhetho lube lokuthula. Siyajabula ukuba uhulumende weZimbabwe usenxuse okusemthethweni amalunga azahlola ukhetho eZimbabwe asuka emazweni e-EU.
Umanyano weSADC lawo ulequla eliselizweni sikhuluma nje elihlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahanjiswa kuhle na. Iqula leli lifike elizweni ekuqaleni kweviki. I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ukhetho kumele lwenziwe phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Umgcini sihlalo wezaphu eZansi eMandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi kwezinye indawo zelizwe abantu bayethuselwa ngabezombusazwe.
kumele sihambe sitshela izihlobo zethu ukuthi bengavumi into efana laleyo. It's another intimidation ngenye indlela yokuhlukumeza abantu ukuthi bavotele izano ngokudla. Ukanti ukudla komuntu wonke oseZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe ophethe ID yeZimbabwe ulolungelo lokuphiwa ukudla enganikwa ngeplani yevote maka kuthiwa khona iparty lesibusayo ile democracy. Ntemba bayatsho nsuku zonke bathi ama-election alonyaka azaba free and fair election. Asoze kube lokuhlukumeza, asoze kube lani ukuphatha kuba abantu ngama-election.
Abantu abaningi baqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini ezek ezigabeni zonke zelizwe. Phakathi kwamaviki ambalwa adluleyo, izek ithi besokubhalise abazinkulungwane ezimbili phezu kwabayizigidi ezinhlanu phose lengxenye ababhalise ngesikhathi i-commission le isajonga uZulu lapho ahlala khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amankampani amakhulu akwamanye amazwe asamile kancane ukuza eZimbabwe ngoba efuna ukubona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kuhle na kungeladlakela. Ngakho uthi uzimisele ukuqhuba lolukhetho kungela kuqilibezela njalo ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Umnangagwa wethu le amazwi la emhlanganweni awenze labasekeli bezanu PF ewangena namuhla. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Engakutsho babankomo mayelana ngento le ekhulunywa ngumnangagwa iliqiniso kakhulu ngoba into eyenzakalayo laphana elizweni lakithi yokuthi abantu sebaba very skeptical ngezinto ezikhulunywa ngomlomo kodwa kungabonakali ama-actions. Sasikubona ngaphambilini ukuthi wayengekho umuntu owayele street time ukwedlula umgabe owayesenelisa ukuthi akhulume izinto ngolimi olumnandi kakhulu kodwa izenzo zakhe kungabi yilezo zenzo ezenza ukuthi abantu bakhwabithe umsebenzi noma bakhwabithe into eliqiniso eyenzakalayo. Ngakho ukuthi kathesi umnakagwa ukubona kuqakathekile kakhulu liqiniso vele linaleli ama-investors abekho abantu abafuna ukuthi babuye bazofika elizweni lapho okungela ukuhlaliseka khona ezintweni eziningi. So bayabuya laphana bona into abayikhangeleyo kakhulu bakhangelele ukuthi babuye besazi ukuthi sebebonile ukuthi usehambe walonda umzila wakhe wenza isiqiniseko sokuthi ama-elections lawa abe ngumhlahlandlela ukuthi kutshengisele ukuthi kube lesi sombululo kube le mpilo entsha eZimbabwe. So ama-elections lawa asoma elections kuphela but kungama-elections azayenza ukuthi kukhanye kube mgceke kube sobala ukuthi into ayiyo aphezulu kwayo uzimisele yini kweqiniso noma mhlawumbe ukhuluma nje okwamagama okwakusenza umgabe njengalokhu ayekwenza kuqala ukuthi wayekhuluma esithi uza kwenza ama-reforms kodwa ama-reforms aphelele emlonyeni wakhe ezenzweni kungabi ngitsho le reform eyodwa etshengiselayo. Yikho okwenza ukuthi ama-investors babe lokhu bemile phandle kocingo bekhangele ukuthi bafuna ukubona kuqala ukuthi onguye ozabe ngumongameli umbali njalo iqiniso lukhuluma yiliphi.
Ngamanye amazwi uthi ukungabi khona kodlakela lokuqilibezela akwaneli ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo ngoba kungelanguquko kwezokhetho ama-reforms okhuluma ngawo.
Yeah, ama-reforms aqakathekile kakhulu ngoba noma kungabe kungeladlakela kodwa ama-reforms lawa abe lokho esetshengisela ukuthi kusesekhona ukuqilibezela nje ayisikho udlakela kuphela olungenza ukuthi abantu noma ama-investors bengabuyi kodwa i-system yona ngokwayo kufanele ukuthi itshengisele sobala ukuthi isebenza indlela e-transparent ezayenza ukuthi laba-investors ngabe ibuya babuye bele confidence ukuthi baya endaweni abayazi ukuthi izinzile njalo izabe kuza kwenzakala ukuthi le mali zabo sasa kusizokujike kube sokhulunywa ezinye izitori nxa sebefake izimali zabo laphana elizweni ngoba nxa sikhuluma ngama-investors asikhulume ngomuntu obuya ethole $10,000 esikhuluma ngabantu babezethole ama-millions and millions abazawafaka laphana ukuthi bazoinvesta elizweni leliyana. Yingakho ukuthi akekho umuntu ongafuna ukuthi abuye ezofuna ukuthi azohlanyela imali yakhe lapho angalaqiniso khona ahlanyele imali yakhe phezu kwedwala.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelengilandi.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz.
Okay, ngulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle esidla esuda phansi kombuso wakhe engekho olambayo. Umgabe wethule amazwi la emhlanganweni awenze lentatheli izindaba zakwamanye amazwe izolo. Ukuvumile umgabe ukuthi uhulumende wakhe wayesephula amalungelo oluntu kodwa wathi umbuso wakhe wawungamubi kangako. Umgabe uveze njalo ukuthukuthela ngokuhlamukelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi wabanjwa ngamandla libutho ukuthi yesuke embusweni. Kodwa ephendula amazwi kaMgabe namhla, uMnangagwa uthe kazihluphi ngomgabe ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo. Kodwa ulandule ukuthi umgabe wabanjwa ngamandla libutho ukuthi ehle esihlalweni. Umgabe umangalise uZulu njalo ngokulandula ukuthi umkakhe uGrace Mgabe wayefuna ukuba ngumongameli weZimbabwe esithi unkosikazi Mgabe wayengayisilo lunga leZANU PF. Ngakho uthi wayengeke aba ngumongameli. Kodwa iqiniso elaziwayo ngelokuthi uGrace wayengumgcinisihlalo ogatsha lwabesifazana kuZANU PF oluWomen's League okulugatsha olukhokhelwa ngumuntu olilunga lebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa.
Ubaba uMgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani, abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% yepopulation yaseZimbabwe abala msebenzi. So nxa besithi esithi yena kule prosperity kumbe utsho yena labantu abakhe. Ukuvuma kwakhe ukuthi kulezinye izinto ade zingahambi kuhle, thina sifuna ukuthi acele ukuxolelwa. Aqalise atsho ukuthi abantu abanyamalalayo bangani. Bonani ungaba ngokokuqala khonoku. Atsho lesizathu zokuthi ngesikhathi seGugura Hundi uthume bani, ebathuma ngesikhathi siphi, bangaki abantu ababuleweyo, njalo besecela ukuxolisa. Then sesingaqalisa ukukhuluma sizwe ukuthi lokho akuthoyo ku-genuine.
Uthi njalo akusiloqiniso ukuthi ubefuna umkakhe uGrace abe nguye umongameli welizwe. Ngoba uthi uGrace kayisilo lunga leZANU PF, ayisiyonto emangalisa yini le?
Ubaba uMgabe asazi ngithile ukuthi it's either yena usehlanya kumbe usekhohlwa. Umama uGrace Mgabe ube ngusecretary weWomen's League yaseZANU. Umama uGrace ngesikhathi lapho bemkhipha ubaba Robert Mgabe ubeselungiselele, bese kusele nje ukuthi ubaba uMgabe afake ipen lephepha ukuthi umama uMgabe athathe umbuso. So lokho akukhulumayo ubaba uMgabe, it's either kumele sikhange simxolele sithi hayi umuntu omdala kahlekwa, ukukhulu azisakwana ngekhanda, kumbe siphonga ukuthi hayi, kumbe vele azithathi, kumbe vele sowakhohlwa.
UMnangagwa wethu le umbiko laye ephendula amazwi kaMgabe awukuthi wabanjwa libutho ngamandla ukubana esuke embusweni. UMnangagwa uthi akuqondanga lokho, uMgabe wazichiyela isikhundla. Uthini ngamazwi lawo?
Njengamagqwetha amele amalungelo abantu sithanda ukuthi kube le objective truth. Umbuso wahluthunwa ngamasotsha, that cannot be denied. Ukuthi amasotsha angene ZBC athatha iZBC kwakuyukuhluthuna umbuso. Ukuthi amapholisa angene eBlue Roof hadinga uJonathan Moyo habophi umbaba uMgabe is a fact. But what is also a fact is that iParliament yaseZimbabwe yayisihlezi isifuna ukumkhipha ubaba uMgabe.
Umnumzana Dineyi Mukwewa ligqwetha sixoxela ekobulawayo. ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya amazwi kamnumzana Robert Mugabe yena othi elali phakathi komhlane lembeleko ngesikhathi sombuso wakhe. Liyakuvuma na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abazinkulungwane ezine ababalekele udlakela kwele DRC bayaphephela kwele Uganda phakathi kwamalanga amathathu edluleyo. Abantwana besikolo kwele Nigeria sebehlalela evalweni kulandela ukuthunjwa kwamantombazana edlula ikhulu kwesinye isikolo ngabahlamuki beBoko Haram. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wecricket liqhubekela phambili lidlala kuhle kakhulu kumncintiswano okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wamazwe omhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leZimbabwe linqobele Ireland ngamaranzi alikhulu lesikhombisa 107 ngemva kokuba lona liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amabili lechumi lanye 211 ngemva kokulahlekelwa ngabadlali abayithoba munemunye kuma-overs alo angamachumi amahlanu. Kwathiyele Ireland seliphendula lenelise amaranzi alikhulu lane 104 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs edlula amachumi amathathu lane 34.2. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane yamaqembu afinyelele kusigaba se-Super Six lile miklomelo emihlanu okulinani eliphethwe liqembu leScotland. Njalo zombili iZimbabwe leScotland yiwo amaqembu angakanqotshwa selokhu kuqale limidlalo eqhutshelwa elizweni leZimbabwe. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Kokoyarira uthi yena iqembu leZimbabwe kumele libophe ziqine kusiya phambili ngoba kukhona lapho elingaqhubi khona kuhle.
Ngokubona kwami abafana beZimbabwe namhlanje batshengisele ukuthi hayi noma bengadlalanga kuhle ngebhethi bamele benze kuhle nxa sebebaphosayo. Ye kuhle ukuthi badlale kuhle njalo banqobile lokho benqoba, kodwa ngokubona kwami kusekhona ukuthi kumele kulungisiswe ikakhulu endabeni zokubona nxa esimele sitshaye ibhola ngesigodo sitshaye asiyenze amaranzi amaningi. Ikakhulu laba abaqalisayo singananzelela sesiloko sithemba uPresident Taylor laba laba phakathi ikakhulu isikandaraza ukuthi ebesinceda ngokufaka amaranzi amaningi. Ikanti laba abaqalayo labo bamele benze into zibe lula ukuthi betshaye amabhola sibe lamaranzi amaningi.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele West Indies ngomvulo mhlazi lichumi lathoba nomunye, kuthi ngemva kwalokho lizadibana lele United Arab Emirates ngolwesine mhlazi ngamachumi amabili kuyona le inyanga. Amaqembu amabili azaphutha imidlalo yesigaba se-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalani azathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Woza Friday lamhlanje silomculi weKwaito House uNkosana Mangena oseludumo olukhulu kwezomculo kwelebhilithane, kubika intatheli yethu uEzra Chisaspan.
Izingoma zakhe uyazibhalela njalo abuye azijayele iziginci akhiphe imratha yengoma zokujabulisa abalaleli. Umangesto lo esilaye namhlanje kuhlelo Woza, Woza Friday.
Ik igama lami ngunkosana Mangena and abaningi bangibiza elokucula ngumangesto. Ngiphuma koBulawayo, ngazalelwa koBulawayo, okwamanje ngihlala eEngland. Sengileminyaka efika amachumi amabili ngiseEngland.
Indlela ahlabela ngayo isezingene eliphezulu uMangesto. Kusegcikeni ukuthi kukhona abanye abaculi abadumileyo abamenza waba lomdlandla wokuthi acule. Pho yena uqale nini ukucula?
I-music ngaqalisa ngisasesikolo, kodwa when I came to England, that's when I started music production. And ngathi ngikhula I was inspired by abantu abanjengabo Mdu. And when I started doing Ikwaito, I did ama shows lapha England with abantu abanjengomzekezeke labo Brown Dash back in 2004.
Umangesto, ngithi.
Mawusanda sikhuma mlaleli sikuhlelo woza woza Friday kunjenje. Igama elithi Mangena selidume kakhulu kwele Britani. Ulandela ucula komntaka Mangesto lwesilaya uDonnell. Uhlelo lukamabona kude weEngland olithiwa Voice UK. Ulesiphiwo umfana kaMangesto. Kahle kahle ulabantwana bangaki?
So mina, I have two boys. Donnell is the firstborn. Malachi is the last one. So Donnell, when he was growing up, he used to see me doing music, and I started training him. I would produce music for him. And yeah, so last year when he turned 16, that's when I took him to The Voice. Uguta entered the competition and is doing well so far.
Ukhanya osohlalile kwezomculo. Kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kokucula njalo. Singahambi umculo wakho utholakala ngapi? Mfana kaMangena.
Umculo wami is available on iTunes, Google Play and online. So mina, I've been producing music for a good 16 years. And yeah, okwamanje I'm doing cinematography and music at the same time. Ngiyabonga kakhulu. So lingadinga uMangesto on Google or iTunes or Google Play. Ngizathola lapho.
Imuni yakuMangena yakwelwa ngamathamsanqa amakhulu. Ubaba nomntwana bonke bacula njalo bajabulelwa ngabantu abaningi. Ekusasa yabo ikhanya imhlophe. Bese uhlelo oza Woza Friday silomculi ovayindelayo ocula iKwaito House Music uMangesto. Libe lempila viki enhle balaleli. Igama lami ngu-Ezra Chisa sibanda.
Hayi sikhushana neKwaito.
Chapo kunjani? Hola. Sake sahlanya ngayo iKwaito High School sisalalela Arthur Mafokate elabo Mduduzi Masilela. Ayike ngumangesto obekuhlelo Woza Friday elethi hayilidala uEzra Chisa Spanda. Siziphetheke ezohlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuthi icele leMDC elisekela uNkosazana Dokozani Khuphe kumele liphume liphele emahofisini alelibandla koBulawayo ukuze asetshenziswe licele elikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Robert Mugabe uthi uzulu weZimbabwe wayehlezi kuhle phansi kombuso wakhe kungela muntu olambayo. kwanelo kwamanje olivalelisayo ngontungamili inkomo. Salani ku Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.